yena ke wayelwela okwembala kodwa ke thina ke sasifunda ukuthi singakhethani ngemhlobo ukuthi uyathi mina ngilishona mina ngilindebele mina ngilikhalanga kodwa sazisane ukuthi sonke singabantu esidalwe ngomfanekiso lomfanekiso kaNkulunkulu kungelani ukuthi wena ulombala onjani njalo ukhuluma ulimi olunjani.
Singathi zona izenzo zikamuyi zaba lomthelela yini kwele Africa
kakhulu ungananzelela ngesikhathi ngama-60s kusenzakala imikhankaso wabantu abansundu eMelika ukhokhelwa nguye uDr. King. Kwaba isikhathi esaba khona kakhulu e-Africa ngapha kakhulu amazwe amaningi aphatheka engibelieve ukuthi mina abantu basba inspired ukuthi benze umvukela abantu bazithathele imibuso yabo lathi khonapho ngalesalazo ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi amabandla ezombusazo zaphu anu belwela belwisa kakhulu belwela ukuthi ulaye athi amazwe athole uzibuse lekukhululeka. So kwaba lomthelela kakhulu ekuthini kubonakalisa ukuthi umuntu onsundu laye ungumuntu athole futhi inhlonipho kwasokuthi la mazwe lawa ayelokhu engakakhululeki and amamazwe lawa asekhululekile lawo babona ukuthi kuyaqakatheka ukuthi basekele ukulwela kwenkululeko kwakusenziwa ngabantu abansundu. Kwaba-impact enkulu kakhulu e-Afrika kanti njalo kusasele impact kakhulu ngoba kwasenza lathi sananzelela abantu abansundu ukuthi kasisizo sidalwe zithiwa thina singawathiwa ngama-second class citizens lathi singabantu siyafanana.
Abafundisi bezinkonzo yibo yini abalokhu bephambili ekuboneni ukuthi kulokuthula elizweni.
Kusasekhona ukukhethana ngemhlobo ukuthi uyathola ukuthi enkonzweni ethile abafundisi bakhona kumele babe ngabakhuluma ulimi oluthile oluye zindimi kaziphakanyiswa ma ukhuluma olunye ulimi uyakhangelelwa phansi mbeka uthuthukiswa. Okuyizinto okusamele sisebenze kakhulu ukulwisana nazo sifunde ukuthi umuntu wonke udalwe ngomfanekiso lomfundiselo kaNkulunkulu. Kusasele lo msebenzi okumele siwenze kakhulu ukuraise singakuthina i-consciousness ukuthi si-rise above i-politics ngoba i-politics le Zimbabwe kakhulu ubaba uMgabe uhlanyele kakhulu inhlanyelo yenzondano nokukhethana ngemhlobo ebantwini kwaze kwangena lasemabandleni. Kusasekhona sibili umsebenzi omkhulu kakhulu omele wenziwe ngabafundisi ekulweleni lokukhokheleni inhlelo eziletha ukuthula emhlabeni wonke jikelele.